Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Elingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 19 Ncwabakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ye ZCTU ithi iyemukela ukuvulwa kwenkampani ye Cold Storage Commission Bausted Beef Zimbabwe okwenziwe izolo, kodwa ikhuthaza ukuthi kuqatshwe abantu besigaba.
Zakhambi njalo njenge Zimbabwe Congress of Trade Unions ukuthi nga kuqhathwa sikhangele ukuthi abaqhathi bakhangele eduze baqhathe abantu abasuka kulo umganga.
Ibandla le-CCC lithi lizaqhuba imihlangano yokukhankasela ukhetho lwamakhansila ezigabeni ezintathu ebulilima ngempela sonto.
Sikhuthaza abantu kakhulu ke ku-ward 1 ebulilima ukubana ke bephume ngobuningi babo ngenxa yokubana ama-by-election ke asozisa kuphela.
Ibandla le-MRP lithi lizatshengisela edolobheni le-Victoria Falls ngomvulo phezu kodaba lokuthi unobhala wekhansili yedolobho leli uMnumzana Ronnie Dube usezathengelwa imota ebiza US$84,000.
Isikhathi sokuthi amanambia aseVictoria Falls betake over sesikhwanile, selitshontshe sokukhwanile. Siyavimba ihofisi yekhansili yeVictoria Falls ngeMonday.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi iyemukela ukuvulwa kwenkampani ye Cold Storage Commission Bausted Beef Zimbabwe okwenziwe izolo, kodwa ikhuthaza ukuthi kuqatshwe abantu beMatabeleland ezikhundleni eziningi kunanzwe lamalungelo ezisebenzi. Umgcinisihlalo walinhlanganiso kugatsha olwentshonalanga yelizwe uMnumzana Ambrose Sibindi uthi amalungelo la agoqela iholo elifaneleyo, ukuqatshwa ngokupheleleyo hathi amakontraki angapheliyo, kanye lokuthola iholo elifaneleyo. Asizweni uMnumzana Sibindi exoxa ngalolu daba losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Ngale muphi ngakavala iyikampani, iyikampani enkulu iqhathe isebenze eziningi kakhulu. So ukuvula kwayo kuloncedo oluthile ebantwini la kuma business. Siyanazelula abantu bakulumgango eMatabeleland. So kuzaba le ndlela ezilula zokuthi abafuyi benelise ukuthi bathengise inkomo zabo khona phana eCSC, ngoba besinazelula kwesinye isikhathi abantu bebesele inkomo zabo bazithengisele ngapi, begcine sebethengise kanje abantu. Uthola umuntu lezimalini lapha lenkomo yakhona yoyikhangela ngamehlo. So kuphonga ukucharge nje mali, so abantu bebethathela abantu izifuyo zabo kungela mali engapha bayinika abantu. Kodwa ke osekuqathisa futhi ukuthi njenge izakhamizi ezithile ezalahlekelwa imisebenzi kumakhampani athiyeneyo kungenza lenali CSC, sikhangele ukuthi labo bantu baqhatshwe. Kodwa sikhangele kakhulu esikunanzelela esifisa kwenzakale njengezakhamizi njalo njenge Zimbabwe Congress of Trade Unions ukuthi nga kuqhatshwa sikhangele ukuthi abaqhatshi bakhangele eduze baqhathe abantu abasuka kulo mganga owakhona pha kobulawayo lo mganga alwa ngabe eMandebeleni, ngoba lokho kuyancisa ukuthi le imisebenzi elula engadingi ukuthi umuntu awufundele. Sikhangela ukuthi kuthathwa abantu bala le eminye efundelwayo iyabe ifuna omanager, ifuna ama-technicians athile, leyo iyabanjwa loba ngubani. Kungena kakhulu kuma-adverse abantu bazini. Silethemba futhi ukuthi laba abayimanejayo baziyanika abantu iholo elilengqondo elizathi lincedise ukubana abantu baphilele ezimuli zabo. Njalo siyananzela kwesikhathi kuba le ngozi yokuthi amakhampani alezi nsuku afuna ukuqhatha abantu ngendlela uyeza qhatha abantu labana umuntu obamba kwesikhatha ngokuthiwa ama-contract workers, khona okwenza isisebenzi sisebenze nzima kodwa singelezi sakuthole ekugcineni kwempilo. Khangela ukuthi amakhampani engayivulwa ayithatha ama-workers bafake babe ku-permanent ukwenzela ukuthi bangalahlekela bathole ipensheni yabo kuthi le iminyaka abayichithe besebenza labo nxa sebefike ngale ekugcineni kweminyaka yabo yokusebenza benelise ukuthi baphathiseke.
Kulawa amanye amakhampani asevuliwe kobulawayo bahola ngesikhathi esifaneleyo iholo elingaba amaphilisi kuba nti lina njengenhlanganiso kukhona lapho elingenela khona yini ukuthi lani likhankase nikhuthaze abaqashi ukuthi benze
eqinisweni amakhampani abeke avula nxa ekhona ngamakhampani amalutshana kakhulu lawa abe ngamakhampani amancane ukuthi lokuqhatha kwakhona nje kuqhatha abantu abalutshana kakhulu njalo uhlube sibalala kula makhampani amanye nalaqhathwa yikhona isikhuma ukuthi ukhanya ngathi amalungelo esebenza ahlonitshwa uzananzela abantu bona ababaqhatha okugcweleyo abanye uyathola nxa kusokuthi uyabhadala kulala payslip abantu baphonga ukuholiswa njengathi ngumuntu oyilusa inkomo emakhaya khona kwasiyinto enhle le mali abayiholayo uthola ukuthi yimali ephansi kangako ukuthi nxa sesikhuluma ngemali ofanele ihole umuntu ophansi yokuthi athi over that time line isikhuluma ngayo khathesi siyedlule i-200,000 uthola abantu benkosi bazihoyela khona bama-30-40 yilo-ke uhlupho olukhona lolo esilalo kodwa eqinisweni singeke sathi ukuthi amakhampani aseke atshengisa ukuthi athatha abantu abayanga kodwa-ke lathi njengenhlanganiso yezisebenzi izimbabwe congress trade unions siba leqinisa ukuthi abantu labo kokuqala siyabagqugquzela babe ngamalunga e-union kuleyo sector phezu kwalokho futhi sibagqugquzela ukuthi kube kufonwe isiduka sicommittee iweka sicommittee yophela emele abantu
lo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi ye-ZCTU esigabeni sentshonalanga yelizwe njalo ekhokhela inhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 ekhona le kobulawayo Ivandla le-CCC lithi lizaqhuba imihlangano yokukhankasela ukhetho lwamakhansila ezigabeni ezintathu ebulilima ngempelasonto lolu khetho luzaqutshwa mhla ziku-3 ngenyanga ezayo kuward 1, ward 16 lakuward 14. Ozancintisa emelele libandla ngumnumzana Ephraim Moyo okuward 16 ngunkosikazi Makhadi Moyo kuthi kuward 14 khona kulomnumzana Ephraim Moyo. Kulesikhundla sommeli wedale lephalamende egogwe Gabuyuni esizancintiswa ngelanga linye kusenziwa ama-by-elections ebulilima. Amanye amabandla agoqela elezanu PF lawo aphakathi kokukhankasela lolu khetho. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalos Siziva.
Sikhangilele. Ukubana ke siye kampena singela ke ukuhlukunyezwa njalo ukubana abantu ke bazavota ngenxa yokubana abantu bakhangele kubana kube le nguquko ke ikakhulu ke emaphandleni ke esikhangelele ukubana ke sizawina amanye njengoba ke sawina ukhetho odlulileyo manje manje ke eChipinge lasitekaripa sosa besikhamba njalo kuyabonga abantu ke ekaripa siyebonga abantu eChipinge abasivotelayo sikhangelele ukubana singawina ke bulilima lasegogwe ke siqhubekele phambili ukubana siyebonga abantu ke ngokuma njalo lokukhetha ke ukubana elizweni kube le nguquko.
Nxa nguthole kuhle uthi lizaba le mihlangano ebulilima ngempelasonto iyabe ingaphi kahle kahle njalo kuyabe kulobani?
Ebulilima ke sizadiploya ke ama-champions ethu ke aphezulu ke i-organizing izabe khona ngale kuzabe kulabakhokheli abafana labo professor Washman Ncube ke kuzabe kulabantu bedalela ephalamende ke abaningi azabe bekhona ke bephusha umkhankaso njalo ke egogwe umongameli uzahamba khona ke ukubana ke ekhankasa njalo ke lokulungiselela ukhetho lethu ngeviki ke ezayo ke so silamalungiselela ukubana ke umkhankaso wethu ke uhambe
kube ngaba khona mhlawumbe abangakuboniyo ukuqakatheka kokuvota kuma-by-elections lawa ikakhulu awamakhansila ungathi aqakatheke kanganani?
Sikhuthaza abantu kakhulu ke kuward 1 ebulilima ukubana ke bephume ngobuningi babo ngenxa yokubana ama-by-election ke asonzisa kuphela kodwa ke asincedise ukubana siqale ke amalungu okuqala ukuyafoma uhulumende ngenxa yokubana kufanele ukuthi sibe siwine phasi ngenxa ukubana sikwanisa ukulungisa izinto zecounciling xa singalungisanga kumongameli. Asikwanisa ukulungisa izinto zikumongameli phezulu kupresidence singalungisanga singagcinanga kumacouncil. So kuqakathekile ukubana bevote. Okwesithathu njalo kuqakathekile ukubana ke abantu ke besisise ukubana ama-by-election lawa aqakathekile ukutshengisa ukubana inhlanganiso yethu ihlanganiso yabantu iqinile njalo lokusekelwa kwabantu. So sikhuthaza abantu egogo kabuyuni, sikhuthaza abantu ke ebulilima ukubana bephume ngobuningi babo njalo abadala nabazali obhuti labosisi abangaphandle kwelizwe kubo-South Africa bekhuthaza abantu ukubana bephume ngobuningi bevota njalo bevotele ke inguquko ngenxa yokubana amakhandidethi ethu ungabona ngamakhandidethi avela emphakathini yabasinika abantu ngenhlelo yethu esithi i-consensus candidate selection ubana ke sibe labantu abavela ebantwini.
Alo-ke ngumnumzana Gift Ostalos Siziva, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Uhlupho lokusilela kwamanzi edolobheni lakoBulawayo luqhubekela phambili njalo umanisipala ukhuthaza izakhamizi ukuthi zilondoloze amanzi ukuze amadamu engomi. Ikhansili yaleli dolobho ithi lokhu kubangelwa ikwehla kwesilinganiso samanzi emadamu anathisa uBulawayo abalisa umzingwane apha lelo hancema uMtshabezi insiza leNyankuni. Umanisipala uthi kungalesi sizathu abona kufanele ukusungula uhlelo lokwaba amanzi ngokuwavala okwensuku ezintathu ngeviki. Umqondisi wohlangothi olubona ngomsebenzi wamanzi koBulawayo uManjinela Sikhumbuzo Ncube uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo kungxoxo ayenze loGaina Gumede Saidi oStudio 7.
So many as it don't say 72-hour analysis here on the same bus county that is on the share. You mean the okay mobile very what September not to but when I'm not even nothing like teacher more one thing that I was okay, so it's not to up and my dog and one. Since you are in 72 in our situation, I what an anything I call out to soon get an event because in a few don't see the lion, the shaman to save on the November.
Imichina limp on pizenuge zonazi. Ziziphethe kanjani zisebenza kuhle na
impombi into esebenza ngensimbi ama breakdowns abakhona but ngabe singananzelele ukuthi sibe lenhlanhla thina koBulawayo ngoba sathola into enhle enhlelo lethwa yi-African Development Bank iyasilethela imali sokuthi inkulungwane zemali sahayi kumele sokuthi sifake amanye ama-pumps amasha esiyo ingani siyathe siwathembile ukuthi apompa kuhle amanzi sike sabashiwa benye i-development area abakhona sayihlelwa yi-best pipe ngo-July yasiphambanisa kakhulu ngingasikhangele ukuthi amabholonzi ejalo ukuthi sinike abantu amanzi ukuthi benatheke kodwa-ke impompi zethu zisebenza kwemezi ezabuyayo esaziphiwayo iprogramu naleyo yafenzemanzi akhona-ke iqiniso sikuthi amanye amaphansi esiwasebenzisayo awokudala but nxa ngikhangela ngendlela esiwabamba ngayo asisebenzela but ama-breakdowns abakhona ngiqoka lapha ukuthi amadamu amanzi awasesesinanamanzethu aseyehlile kakhulu sibili so akusayenelisi esikujele ukuthi sikuthole from amadamu nasithi ngokuthongokupompa akusahambelani ngendlela thina ngapha esikhangele ukuthi siwanathi esingesikhiwa i-demand and supply of amanzi ethu akusahambelani sokule difference sokule deficit sokushota
kukhona na eliwenzayo njengekhansili ukuthi lidinge eminye imithombo lapha elingathola khona amanzi
ukukhangelela ukuthi amanzi singakhangelela ukuthi elinye imithombo engakhangelela ukuthi sinike amanzi kumbe ngathi ngamadamu inhlelo ezifana nalezo iy'nhlelo zikahulumente thina okwethu umsebenzi wethu umlando wethu njengekhansil ukuphiwa amanzi ayedamu siwanathe sompela abantu benayo nangedina elikhangele inedina inyamandlovu inyamandlovu ayiso project yakhansil iphansi kwe-organization thiwa yizima yibo abakhangele kokugeda kwamabhozo kumbe imithombo yonaleyo eyobabekha amanzi ukuthi ngapha thina koBulawayo.
Alo-ke nguManjinela Sikhumbuzo Ncube umqondisi wogatsha olubona ngomsebenzi wamanzi kumanisipala wedolobho lakoBulawayo ubexoxa ecingweni loGaina Gumede Saidi oweStudio 7 esefolosi. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi iCommission yezokhetho eZEC iyala ukuveza uluhlu lwabavoti iVoters Roll. Leli phephandaba lithi inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTim Pachelu yazama ukuthenga uluhlu lolu njengokuthiwa umthetho othi wonke umuntu uvunyelwe ukuthenga lolu luhlu kodwa yancitshwa. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa eBeitbridge adinga amadoda amane ahlasele abantu kade bezinathela utshwala ngezikhali ezivalisa ingqamu, amahloka, amarekeni lokunye, babalimaza andubana babathathele imali edlula amadola eMelika angu US 200 lamarand adlula 2000 rand. Amadoda la ahlaselweyo babikwa belimele kakhulu. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, sanibonani, ninjani? Hayi, konke kulungile, akunanto eluhlupho ngaphandle nje kokuyalo yalo izwe lakithi, right? Into ekhona engiyibonayo ukuthi nje izwe lakithi libuye lidunusile, la emukelwa ngabantu abalemukela lidunusile ilizwe lama ngezithende from 1980 kuze kufike namanje. Loyeli ku-Elon Musk Gates Radio, yebo, ye ngiyezwa ngamagamba, ngiyezwa ngako konke, kodwa njengoba abakhokheli abaye bakhuluma vele mina nami nginje anginasifiso sokuyangcwaba into ethi Heroes Eka. I'm an ex-combatant, kodwa ngivele ngingcwatshelani e-Heroes Eka kube kathi yiyo phela ukuthiwa uyabuze udilize i-devolution. Kanti why abantu bonke besiyangcwatshwa e-Heroes Eka bengangcwatshwa kibo? Kusenzela ukuthi abantu abafuna ukuyabona umuntu imali yalapho umuntu lo ogqitshelwe khona, and ama-generalist njengo-Joshua Nkomo they have to go to Kezwe, amalokuzeni ama generalists have to go to case bebona kube yini i-devolution. Kati abantu babutanele eHarare, eHarare kuqeda lapho yena nalo aqalisa indaba le ungcwatshwa ngakibo umntaka nasabhina wayazuza iphoxo kakhe. Yena uthatha abanye abantu esiyabangcwaba emangcwabeni akhe, eqeda lapho amangcwaba nguye owakhethileyo, eqeda lapho usethi hayi izilima sengizingcwabile ngapha, eqeda yena nango usesiyangcwaba elokuzena ekhuthama. Ayikhona ama-generalists abantu laba abalokuzena tourist mayebuya mabefuna ukuyabona umgabe sokufanele ukuthi kubenefit abantu banga abesekutama laba besekhezi ke ababenefiti abantu basele ukuzeni ngapha kogala ababenefiti abantu ababenefita yiHarare kuphela. Phela we don't know ukuthi khona ngale mathe kubuya ama-tourist abhatala njani imali kumbe bafika besiyavulelwa kuphela bengena besiyabona kumbe phela lapha kulama-condition. Thina into esikhuluma ngayo lapha i-devolution, omunye nomunye kangcwatshwe kibo kusenzela ukuthi abantu abafuna ukuyabona then kube lesikhwama esizalungiswa ukuze that particular individual place benefit abantu bakhona lapho. Thank you.
Izakhamuzi ezinhle zonke, abalaleli be-Studio 7 labasakazi be-Studio 7 abahle kakhulu, kake mbonge ukuthi kuphela ngivukile lami noma kulokubuhlungu engiswethi kade niza kuchazela bani. Indawo enihlala kuyimbi kakhulu, imbi, ngize nifise ukuthi ngathiwa kuyahanjwa ezulwini ngiyehlala ezulwini ngoba ngile mnyaka engu-4 kuleyo ndawo ngihlezi abo ngile 40 years kulabantu abangikabi ngisho lo mnyaka abafika nje bephunga usithathela indawo besithathela indawo bethi bona luhlelo lukahulumende, luhlelo lukahulumende sithathelwa amasimu ethengiswe ngabantu abangasobanikazi bawo kodwa sisiyethele ekhansilini. Thina ma sithele ekhansilini sithelela omasimu but amasimu siwathathelwe aphiwa abanye abantu. Bonawo bantu behlala endaweni leyo bahlala ngenkalakatha zemali ezingabhenefithwa la yithi ezibhenefit abantu abalutshwana. And okubuhlungu kwakhona ikuthi indawo sivaleke yonke eyenkomo ekuhamba nje just umo cross usiya ngale langala isekho kusenzwa ngabantu nje maybe abantu abangaba yi-4 or 5 kuphela esigabeni abazithi bona bangabezwani PF and siyeza ubuhlungu siyaswela ukuthi kathi indaba le siyibamba njani. Kodwa-ke okusalayo ukuthi nxa sizazuza umuntu ozakwanisa ukusincedisa noma kwesinye isikhathi kungaba yi-upside down umuntu ebamba ibhore ku-penalty box drugs. Kuthiwe lonyaka indlela labahamba ngayo iblockiwe lapha na immediate train okuyukuthi bengezwe ukuthi abadliwe kungena abanye bazazibona iphutha labo ayisho manga bazazibona iphutha labo ngoba ukuthi lesikhathi esidwe yethathwe indawo ukuthi wethuswe ukuthi walisocha lipolisa li CIO kata ma CIO lasibantu abethu yini amasocha sibantu abethu yini amapolisa sibantu abethu yini sofanele thina sisuswe phela bese sekwenye indawo lapha esifanele khona ukuze kusale labo bantu ama CIO lamasocha lamapolisa bebebasale endaweni zethu zonezo andi kubuhlungu lingabone ngani kulula kuqokozelisa abantu bonke esigabeni kuqokozelisa abantu bonke but okusala hayi siyakwathi umlimo kahambeli nganqani i40 years abantwana bakwaIsrael bayosegibhithe kodwa omnye ka41 baphuma oba libhayibhile yakwazi bahlala 40 years baphuma egibhithe but lathi saphuma egibhithe lo uNkulunkulu esimthandazwa yesizwe ngiyabonga
sanibonani studio 7 sanibonani studio 7 ngiyavuma nami ngiyanibingelela ngiyavuma ukuthi hayi iKenya iyenze ezivukwayo ezifanele ezivukwe umhlaba wonke not only Zimbabwe umhlaba wonke ukuthi abantu eAfrica bebona ukuthi bakuvota kuvota njani iyenza njengakhona lapha eSouth Africa la eSouth Africa bakuvota kuvota ngendlela enokuthula akungeke kuze kuthathwe kufe bani naphandle kokuthi bona lapha eSouth Africa abona ngokwabo sebehamba besithi hawu ukhansela lwana ovotelwe njani sebezibulalela kubona bebotsho kuvotiwe hayi kona kungakavoti into enhle leyo mase bebulalana sebebanga izikhundla kona kanaka kusadini thina akudinga abantu abavotileyo so okunye nginohlupho oluncane olungikhathazayo abantu bakithi banama-blinkers kathi vele batshelwa umani ukuthi kuthiwa kulabantu abantu okuthiwa ngamashona labantu okuthiwa ngamandebele kuthiwa amashona amaningi okwedlula amandebele mina ngilo mbuzo ngithi abantu abake beye kuNkulunkulu abantu abake beye kuNkulunkulu bebuza ukuthi kathi uNkulunkulu why wafaka abanye abantu kwathiwa ngamashona abantu kwathiwa ngamashona so kungazathi ukuthiwa abantu abayehlukeneyo kuqala eZimbabwe ayilokuzeni ipolitiki efileyo leyo so that's why ngibona mina khona manje abantu bathi hayi no akungavotelwa enye iparty akuvotele i-CCC ngoba igokelwa yishona no kule problem khonapho ungavotela ukuthi kuthiwa labana abantu baningi wena uvota ungavoti ngenhliziyo yakho yonke iphelele wena uthi le ngqondo yakho ecabanga ukuthi mina ngumhlobo othize sibalutshwana hayi akukho konke lokhu bantu votela iphathi oyifunayo lokhona kwakuyiyunithi kumiswa ukufa kwabantu abantu bezaphu bebulawa yizandla.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ibandla le-MRP lithi lizatshengisela edolobheni le-Victoria Falls ngomvulo phezu kodaba lokuthi unobhala wekhansili yedolobho leli umnumzana Ronnie Dube usezathengelwa imota ebiza US$84,000. Ukuthengelwa imota kukaDube lokhu kuphume kumininingwano yemhlangano yeCouncil ama minutes. Imizamo yokukhuluma loDube kumbe iziphathamandla zeCouncil yehlule. Kodwa senelise ukuxoxa lesiphathamandla sebandla leMRP umnumzana Mudenda Chilumbu.
Ngiyabonga ibaba Chris Gande. Into engayikhuluma ngendaba ye Victoria Falls ngiyokuthi abantu bakithi sebedubeke for a long time. It's not the first time izinto lezi zisenzakala kuma councils agoqela imathebele yonke. Ngesikhiwa kuthiwa these people have violated the inviolable sacred trust of the people. Abasela any right ukuthi babe the same sebenzini. Ngoba sikhangela ukuthi thina ukhansela owavotewa ngabantu to go and preserve right over ama affairs of a public office ngaseli lisela kangaka senguye ovumela into engekho emthethweni besayinela i84000 without the consent of the right pairs sibona thina kuyikuganga thina njenge imphaka ze republic party especially ugatsha olwabatsha sithi this is null and void asisoze sibavumele umsebenzi wabo suphelile umsebenzi wama councillors umsebenzi wama MPs umsebenzi ka president ulakho lakho ukuqedwa ngabantu nxa sebe violate ama values of democracy, nxa sebe violate I constitution yelizwe. So thina sithi ama state security agencies lawa akhona elizweni ayabemelela ukubopha abantu abaprotestayo. Siyabanika 2 days kusiyafika ngemande bebe sebebophile izigangi lezi ezihlanganisela uRoni Dube, uMeya uSovelo Dlamini, lama councillors wonke alama signatures to this dubious agreement. Akula lapho esingabavumela khona ukuthi umuntu ethole 84,000 Land Cruiser when ama workers are not being paid. Izibi azibuthwa abantu bengela manzi kube umkhosana, abantu bengela anything that is in connection with the service delivered. So tina city sinale void imthwakazi Republic Party asivumeli ubudlwangudlwangu ukusela is a criminal abuse of office. By virtue of that, the constitution iyasivumela ukuthi siqede umsebenzi wabantu laba. Ngithi mina kuRoni Dube buyele kwando yohlala eGwanda, ngithi kukansela ole signature lapho buyela kini isikhathi sokuthi amanambia ase Victoria Falls be take over sesikhwanile, selitshontshe sokukhwanile. Siyavimba ihofisi yecouncil ye Victoria Falls ngeMonday, but esikukhangeleleyo yikuthi izigangi lezi zibotshwe singakabi le this mass action, ngoba sikuvunyelwe ukuthi sikwenze lokho.
Hello ke ngumnumzana Mudenda Chilumbu isiphathamandla sebandla le MRP ubexoxa ecingweni le Studio 7 esebhinga.
Sana, 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 S
mnumzana Love Moma Jaiva na Uma G esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso yeZCTU ithi iyemukela ukuvulwa kwenkampani yeCSC kodwa ifuna kuqatshwe abantu besigaba. Ibandla leCCC lithi lizaqhuba imihlangano yokukhankasela ukhetho lwamakhansila esigabeni ezintathu ebulilima ngempela sonto. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje libe lempela viki elithukela olivalelisayo igama ngoChris Gande.